Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 Nkwenkwezi. Uxolo balaleli imithina yethu bingahambi kahle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni.
Nabesibuyelemuva besikhangela indlela okugqugquzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulowo mhlangano. Kuyakuvezela ukuthi uhulumende kakhangelani abantu bonke bebekhona.
Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo.
We will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi.
Uhulumende wethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo yokudla njengendlela yokumususa esihlalweni ngokhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana, njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars.
Kuqhamuka impi yomvukela kwele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Inhlanganiso ezimbalwa zibikwa kuyizo eziqoqe ukutshengisela lokhu okuphiwe igama lokuthi National Shutdown, okuze kwenzakala ePretoria lapho okukhangelelwe ukufola khona abantu besiyafikisa izikhalazo zabo kumongameli Cyril Ramaphosa. Okuningi asikuzweni kunthatheli zindaba yethu uThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe i-Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi okwethusayo yikuthi sebekubone kaningi ukutshengisela ofana nalokhu sekugcina sekuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicayisa ukuthi abantu bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume sihambe, odlalo nje kuthiwa kasiphume sihambe. Sithi abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanesihlekanyana abayisiqhuku, umuntu ahambe ngokuqaphela lo besiye emsebenzini, abantu behambe beqaphile ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Nxa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokwekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okokuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazakwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamahofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela e-Operation Dudula sisonke People's Forum la mabanda ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele South Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ukuqoqo kwalokhu kutshengisela njalo ebona ukuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhlaka 1 Nhlangula bazalubhekisa emaofisini kaRamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Zobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma aze azosi-address azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubhengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasisho ukuthi wonke ama-foreigners, sithi ama-foreigners are illegal e-South Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistani, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe. Abantu abangayikhona emthethweni ukuthi babe la e-South Africa, sifuna ukuthi baphume baphayele la e-South Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo. Ngesikhathi inhlanganiso e-Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lesibhedlela, uMongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezilamapemithi eZimbabwe exemption permits sezitshelwe ukuthi ziphume ziphele elizweni nxa zingaphumelelanga ukuthola la olunye uhlobo lwamaphemithi. Kusenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ichumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu esabela ukuthi lomkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ucine ususabalele ilizwe lonke. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo oluthiwa Competence Based Education for Social Economic Development olugoqela olwe Continuous Assessment and Learning Activities ikhala lona olusolwa ngabanengi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakala kuyo. Isikhulumeli se-Progressive Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uthi sebemukele imibuzo yama-questionnaire okuqhuba lolu hlelo, kodwa okudanisayo yindlela eqoqwe ngayo limbuzo, okungabangela ukuthi imbono yabantu ingavezeki kuhle.
Uhlelo solusenziwa solungolokuhlaziya i-competence based curriculum le eqale ngo-2015. Kwakuvele kukhulunywe ukuthi ngemva kweminyaka eyi-7 kuzasaziwa kubona ukuthi kuyini okuhamba kahle kuyini okudingakala ukuthi kwenziwe. Esingaparambezeliyo thina njenge-approve embona ngabadala abanika akhonene nokho indlela uhlelo olufuna ukukhutshwa ngalo. Imibuzo ebuzwayo ivele impendulo zabakazifunayo. Le mibuzo yabo ihleliwe ngendlela yokuthi abantu bemele bangenise okunye okungaphansi, ikakhulu njengendawo yena le ekhala abadala abakhuluma ngayo. Nesithiwa bathi ama-priority questions akula ndlela yokuthi umbuzo lwamafuthi uhambelane lesimo kumbe lokufuna ukuzwisiswa ngabantu. Bese siyakhangela indaba le engitho indaba ye-card e-continuous assessment learning activities eye indaba esebhudini emalane hayi akuna mbuzo oyidingayo.
Ungasinika umzekeliso ukuthi elingabe liyakusola njengenhlanganiso kuyini?
Thina njengenhlanganiso besikhangele ukuthi imibuzo ingaveli phezu, imibuzo ivele ikakhulu ebantwini abahlangana layo i-competent based curriculum okungababali ekulungiseni iqesheni so iqesheni yabo elisibuni yokuthi kasana nabokuthi kubona thina njengababali ukuthi labanye abaphathelane nezezemfundo hhayi sikhondane nabonabo laba abafuna ukuthi uhlelo labo uhlelo lo singalihanyela lalekani lokho abantu bevelele ukuthinga ngale ndlela elalethwa ngayo ngoba kuhlanekele ukuthi mina i-competent based curriculum le ibuya kusetshenziswe indiramakanga ama indiramakanga i-commission report recommendation ezichazayo ukuthi awumelanga kubuye kuphela kuyikuthaka oluphi solunyekayo kodwa kumele kubuye lamanye amarizoti anjengefunding uhulumende indiramakanga commission report iyatho ukuthi uhulumende kaqale ikhwama okuthiwa i-education equalization fund lapho azakhangela khona amarizoti esinawo elizweni lokho kuthiwa akuphume imali endala ezayayezama ukuyenza izikolo ukuze zingayo kwenzela ukuthi i-competent based curriculum le nayisenzakala ingadli ebadaleni njengalokho esikubonayo kumani fo isikhwama leso nxa abantu sikhuluma ngaso kuthiwa ilizwe kalinamrizoti kodwa kwese sikhangela thina ukuthi ngendlela okuavuza ngayo kuze kuyevumbuluka sokunabanye okuthiwa ngama-gold nasiya kuvumbuluka upresident owadlulayo umgabo owakhuluma ngokuthi sokuqhathi i-15 billion kwase kuyisikhathi se-competent based curriculum khonaa ukuthi izimali zona ziyangazazizanede ukuthi i-competent based curriculum
kubizwe abantu bonke okumele bebe khona ama-stakeholders njalo ukuphatheka kwawo ngasiza yini
na sekubuyele emuva besikhangela indlela okugqugquzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulowo mhlangano kuyakuvezela ukuthi uhulumende kakhangelanga ukuthi abantu bonke bebekhona ngoba ngayinto yabhethuna ukuthi abantu bonke bebekhona njengamdlaliqala ngo-2014 i-consultation lapho-2014 uhulumende wayihlengisa okungama-flyer kwakunama-poster into kwemarediyeni yayiphuma njalo nje imbiko kuma-TV yayiphuma njalo nje kodwa kakhethi kungumlando wababalisi ukuthi benze ama-flyer benze ama-post ere yibo abayenza futhi bezinyemezelo esithi ngenye indlela mhlampe sikubuka uhulumende lapho funa ukuthi bona ababitshana abazabe bebekhona beyenze into okuthiwa i-rubber stamping kuhlelo lakhe vele selilungisiseliqedile kuthiwa abantu abayigcwalisa ijise kumbe intando yalowo ongumnikazi wohlelo kanti ngesindebele kuthiwa enyathele udaba isimati abantu bengavele bafike lapha yibabayenzileyo khona kokudaba impumelo.
Hello-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-APTUZ obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Ekuqhubekeni kokukhwela ngesiqubu kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, uhulumende usethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo mahlayana njengendlela yokumsusa esihlalweni ngokhetho oluzayo. Iziphathamandla zikahulumende ezibalisa isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, umnumzana George Jaramba, bathi ukukhwezwa kwentengo lokhu kwenziwa ngabomu ukuze kusolwe uhulumende langesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe esangumongameli lakho kwakuthiwo njalo. Sixoxe le ngcwethi ecubungula izomnotho omnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars. So kubangela ukuthi kube le gap elikhulu kakhulu phakathi kwe-official rate ele-Reserve Bank kumbe esingathi i-auction rate siqhathanisa le-black market. So abantu abaningi sebebalekela i-Zimbabwean dollar ukuthi abalathemba u-Zimbabwean dollar sebefuna ukuthi bathenge i-US dollar ukuze bagcine i-value emalini yabo.
Uhulumende uthi yena okungaba kubangela ukuthi umumo ube munje ukuthi bakhona abafuna ukuthi bawuwise umnotho ngabomu phambilini kokhetho. Uyavumelana lakho yini lokho?
Ngiyathi mina bengaba khona sibila abantu abenza abakwenzayo kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence uze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kabaselathemba kuzimdola, abaselathemba khathesi kumbe ngathi akabalathemba kuma-gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi bawisele i-economy yethu phansi, kumele sibabone uhulumende asithengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okune okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo zingaqhubekezi zenzakalo.
Ngokubona kwakho, kuyini okumele kwenziwe ngohulumende ukuze kuvuselelwe umnotho?
Ngiyathi mina bengaba khona sibili abantu abenza abakwenzayo aba kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence uze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kabaselathemba kuzimdola, abaselathemba khathesi kumbe ngathi akabalathemba kuma-gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi bawisele i-economy yethu phansi, kumele sibabone uhulumende asithengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okune okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo zingaqhubekezi zenzakalo.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umsakazo we-SABC uze wethula umfanekiso we-documentary embali kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, owawuvinjiwe nguhulumende ukuthi utshengiswe abantu eZimbabwe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umatasa kwele Egypt lapho alimhlangano labo somabhizimusi kunye lomongameli walelo lizwe umnumzana Abdel Fattah al-Sisi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nani Studio 7 liyaphila abasakazi mina engikhulumayo ngeke ngizithi igama ngibe ngicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo Mnangagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha bahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke sike samuzwa futhi ngale efela bhuti ngale kugcotshwa ubaba induna umaduna esekhuluma amayamanga futhi Mnangagwa khona ngale angazi ukuthi abantu bezano babanjani. Okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi nanzelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela. Sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhunywa ngabantu basemathebheleland. Ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBedbridge kuze kuyofika eBinga. Kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela. Line likhulumisa itonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele. Line likhulumisa isuthu ngapha endaweni zaseGwanda lingabi ingxenye ngoba umthwakazi into ngabantu abakhulumisa indebele. Sebeqalile futhi abantu bezano no ukudivide abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivide abantu libananzelele.
Studio 7, Studio 7, salibonani, njani, hai, tina siyapila, mbea njani bonge kwenye mapu hai, hai, tina hapa siyapila. Hai, bantuwe, iti siyazibonge, ndaba tisi, edisi pazona, zinandi kakulu, ndaba ezinti, ndaba izutu, ndaba kuti, esi standa yo, ya standa mpela mpela. Hai, nikia mpaule nyantu talo, utu abatu, mkanda, utu abatu, utu abatu, utu abatu, Why do you owe it? He would take back a good long day, so come on, As the moon to look at Kulmi, which I couldn't go to Vosula, that's the same amount of it, was in Vosula, was in Vosula, would the Talo. Mobile could message in Bakwe, says Abapun, eh, Abu Roma, Babutin, Abula Punella, the Labula Moon, Abula, Katazama Kukura, and the Babula Laban to Babula Baba to Babula Petania, and I got a Kulmuch and I, Wabun Mono, Yakatazuku Nono.
Okulumayo musical ndebele wesigaba sakomasendo eplumtree ngikhuluma ngise South Africa ngithi balandeli Studio 7 nabalaleli ngoba sele kusazala sizalelwe ekuhluphekeni singakazi sibe ngabasebenzi abathini singakazi sidle imali yaselizweni lethu ngoba sakhula kwabanzima sahluleka nokuqeda izikolo safohla elizweni saphila kwamanye amazwe kungekho kubalulekileyo kithi ngendaba yokusebenza sibe sikuholiday nje sithithibele kungalalutho olutheni kuthina kodwa indaba ezibuhlungu esizizwayo is about ukuhlukunyezwa kwezisebenzi ezisekhaya elizweni lethu leZimbabwe sihlukunyezwa ngamaChina abantu ababuya ngaphandle loba belolwazi lomsebenzi lemichina yokusebenza kodwa kuzwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi utholakale usuhlukunyezwa uselizweni lakini ngabantu abangeke bakuholela imali etheni kodwa bona abazokwazi ukuthi bakhiphe leyo bathathe yona le imali abayisebenzelayo bayokuphilisa imuli zabo ngaphandle bezemelise futhi ngokunjalo kodwa okubuhlungu kuthina sithi uhulumende wethu osiphetheyo aye akunanzelele lokho ukuthi akumelanga sihlukumezwe futhi siselizweni lethu sivele sizihluphekela siyazi ukuthi amakhampani amaningi angenayo elizweni njengoba lilizwe lingalamali bazoziphandela bona thina esikutholayo sithole emsileni imali engenelisini sho lokuwondla imdeni yethu kuyindaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uzwe abantu abaselizweni bekhala ngokuthi sebetshayo ekubeni kuthiwa ilizwe lathola inkululeko so kusizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi inkululeko yakhona iyabe ingakuphi lapho njengoba sesiqala futhi ukuhlukumezwa ukungena kwabo bengamaChina sasikuthokozela sithi maybe kuzaba lolunye usizo kanti kuyizinyembezi futhi kuthini ngiyabonga angeke ngibe mningi kakhulu ngoba singakhuluma ilanga lize liyophuma ngokuthi sihlala sikhala inyembezi about ilizwe lethu esilifunayo esilesifiso sokuthi siyephila kulona ngelichiya lapho bathandekayo okhulumayo ngozikhali njalo ozalwa nguVivian Ngwenya lo Ndolilo Ndebele esigabeni sakwaMasendo ngiyabonga
ngitshonile emsakazweni mina ngibaba uMpofu obuya la enkai ngilombono ngangazi mhlawumbe ngathi ngumbono kumele ngithi ngumbuzo ukuthi kungani kathi singebele sibulawa kabuhlungu kanje uthola ukuthi abasakazi bakhuluma amanye amagama ayisindebele bakhuluma ngenye indlela odla ukuthi alinanzelele ukuthi alilandelele igama lakho nibona ukuthi hayi leli liqosheme lelalisile igama lakho asiyindlela elikhulunywa ngakhona angazi mhlawumbe ukuthi sihlangana lezinye indimi sihlangane sigcine sokukhulunywa ulimi olungazwakaliyo olungaqondile kahle yebo siyazi ukuthi ngeke usikhulume kahle sonke sibe singesiphelele ungazange udobhe olunye umhlanganisi kodwa ke isindebele sibulawa kakhulu okudlula sonke indimi onjengokuthi umuntu athi khona maye khuluma ngendlondlo uzithi idlodlo hayi indlondlo loba athi ipipi etipimpi hayi bakithi asikhulumeni isindebele njengoba sinjalo uma umuntu engasazi isindebele angazi kumbe ngumbono wami kumbe mina yimi esengikhuluma izinto ezingayisizi kodwa-ke isindebele sifanele ukuthi sikhulume njengesindebele njengokuthi isishona laso sikhulume njengesishona ma kuyisitonga sikhulunywe njengesitonga ukuthi sikhulunywa njani isikhalanga sikhulunywe njengesikhalanga kuhlonitshwa indimi ukuthi indimi zonke zihlonitshwe njengoba zinjalo ngoba abanikazi bazo bengabantu abaphilayo emhlabeni abalilungelo lokuphila emhlabeni njengoba unkulunkulu wasidala ngokulingana sifana sonke emhlabeni angazi mhlawumbe ma kuyukuthi kukhona engiyabe ngikukhulume kwaba ngokungalunganga ngicela uxolo ke kodwa ngombono wami yona lo ukuthi isindebele kasikhulunywe amagama amaningi akhulunywa lapha esiku-Studio 7 akhulunywa ngabantu abafunda izindaba zesindebele abakhuluma isindebele uyathola ukuthi akhona amagama abawasebenzisa ngendlela engaqondanga angazi ukuthi mhlawumbe kuyabe kuyukuthi sivele sesikhulunywa njalo isindebele.
Siyabonga abalaleli bethu, lawo ke bekungamazwi enu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, sokuqhamuke impi yomvukela kwele Russia, amabutho azithi Freedom of Russia Legion bahluthuna amadolobho amabili awesigaba seBelgorod esingqelelane le-Ukraine ngemva kokulwisana lamasosha lamapholisa ahluliweyo abaleka. Uhulumende wele-Ukraine ulandule imbiko yokuthi nguye okhokhela umvukela lo. Ukuze sizwe okunengi sihlaziye lolu daba lomnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe.
Nga kuyikuthi liqiniso lokho kuyabe kusitsho ukuthi yes, mina mbona ngathi sebediniwe ngoba angithi uyabona ukuthi nxa impilo iqala laphana ye-Ukraine kwakungathi uPutin uzahambisa impilo masinya masinya nje abantu bathi yanga yanga bayephekela abantwana kodwa ke sekuthethe phose umnyaka sowuhambile sibili amasosha asediniwe njalo mbona ngathi baya abangeke bavume kodwa bayachaywa laba abe Russia ngoba izikhali lezi ezinye abazisebenzisa kathi zezemelika ziyadlula laphana ziyechaya ngemuva kwalapha amasosha la akhona okunjengokuthi angithi command center iyabe ngemuva bona bephambili kungenzakala khonoko sebeswela ukuthi bathole ama-supplies lezinto zonke phambili ngale. So ke khonoko kungenza ukuthi benze ukuthi sebediniwe sebevukela umbuso lo okaPutin. Ngibona ngathi kungaba njalo. Khona sibile eqinisweni impi yakhona kayisaqedakala ukuthi iyenze njani. Nga ngingahle ngiphendula umbuzo wakho wesibili. Ye, kuliqiniso sibili ukuthi amabutho la aweRussia asethwele nzima kawasabona ukuthi enze njani ngaphandle kokuthi benze khona ukuba ngumvukela kodwa kukaze kuzwakale impi lokhu yabakhona ama-Russians bayelaba nabantu abangavunyelwayo ukuthi babenze umvukela against the government ngoba umbuso wakhona yiwona lo oqinileyo the-authoritarian kind of rule eyenza ukuthi abantu bahlale bencindezelwe kuphela. Yikho ke engingakwaziyo ukuthi uza kwenza njani yena uPutin khonapho ukuthi aqondise kumbe abuyisele lamasosha endaweni yawo.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe ekhuluma ke ecingweni eseTexas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhla ziku-1 Nhlangula phezu kwabokuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqala lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. olivalelisayo ngu Chris Gande, ngisithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye.